abantu nje abazama ukuthi batshengise bona ukuthi bengenza ngcono ngendlela ekathengisayo. Kodwa ungakhohlwa mkhomo ukuthi phela umumulo wesikiwo kathesi kuningi okusihlupha okusihluphileyo kakhulu, even izimbi zaborussia labo-ukraine ziyasi-affecta lathi khona ngapha. Konke lapha siphuma phakathi kwe-covid, siphuma phakathi komumo onzima nkomo ongasho ukuzenzela kodwa okwenziwa okunye kwakhona okunjakhona kokuvelela ngaphandle. Kodwa ndanda ukuthi ngithi mina i-finance minister lo governor, o-reserve bank governor babhizi bayalwisa ihlupho esilalo eZimbabwe okunye kwakhona nkomo i-corruption. Nxa besenza so umthuli nxa evala lapha isikala lesi esivuzayo babhoboza esinye, nxa bevala lapha isikala esivuzayo umthuli lo mankunye amatshotsi la avula esinye, amatshotsi futhi akhona yonke indawo kumabandla wonke akhona izigana amaswela akhona abangela khona ukuthi umsebenzi kamthuli ube nzima kakhulu. Laba abanye be-opposition bonabo yibo bafuna ukuthi umthuli ayehluleke, abayibo bafuna umthuli ayehluleke okuguqela la ma-sanctions nalaso ayiwo esiphakathi kwawo. Kodwa okukhona ukuthi le-corruption vele ikhona, ungakhangelela kuma-councils nala awe-opposition kanye namadorobheni lapho ukuthi corruption injani, ukhangele amadolobheni layeko-Victoria Falls nani, corruption yodwa nkonkomo. Akula kungcolile kodwa namadorobho wena la abanjwe yi-opposition.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sesike samuzwa laye ekhala ngenkohlakalo i-corruption elikhuluma ngayo baba Gawule. Kodwa abaningi bayakhala bathi lanxa sitsho njalo esithi kule nkohlakalo ngitsho lakuhulumende kungela lutho olwenziwayo kunjalo kungenxa yokuthi abantu abenza inkohlakalo ngabangane bakamongameli Mnangagwa. Lithini ngalokho?
Nkomo, yazi umongameli wabumba iZac wayinika amandla ukuthi yenze yonke ukuthi emandleni ayo ukuthi ibophe ihambise abantu emthethweni na. Kodwa-ke okumangalisayo nkomo yokuthi abantu laba iZac kunye namakhothi upresident yabambe sebafuqa ukuthi ngenani laphana ngenani laphana, bamele benzele umsebenzi wabo njengoba amazinyo bewaphile, bamele balume ngoba amazinyo bawaphiwe.